Emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu ekuseni mhla ka 20 kuMpalakazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende usexwayise izikolo ukuthi zingakhuphuli imbadalo yama-school fees ngesilinganiso esedlula amashumi amabili ekhulwini 20%, njalo zingabhadalisi abantu ngemali yakwamanye amazwe. Umthethwandaba kamantshi izolo ulaye umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Khazende Khazende lamapholisa ukuthi kumele behlawule esinye isifundi esihlala eGweru imali engamadola ayi-199,000 yemali yeZimbabwe ngemva kokubhaxabulwa ngamapholisa kunyanga edluleyo.
Mhlawumbe singathi thina kungenza wona amapholisa ayiwo ahlukuluza lelo lungelo abe yiwo acabanga kabili ukuthi nxa ethunywe nguhulumende aqale akhangele ukuthi kambe lokho engikwenzayo kusemthethweni na, ngoba okusalayo ukuthi-ke bona yibo abazahlawuliswa kumbe ngithi iministry yabo yezahlawuliswa.
Ibandla le-MDC lichasisa ngenhlelo zalo kanye lemizamo yokuqinisa leli bandla.
Ama-structures la amakhe esiwafaka lapha ngokamisa ube lulungiselela ukuthi ehlisa amandla awasuse phezulu le awafaka ebantwini ukwenzela ukuthi ibandla libe libandla elisebenza ebantwini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Uhulumende usexwayise izikolo ukuthi zingakhuphuli imbadalo yama-school fees ngesilinganiso esedlula amashumi amabili ekhulwini i-20%, njalo zingabhadalisi abantu ngemali yakwamanye amazwe ngoba kungekho emthethweni. Lokhu kubikwa kuvezwe ngosaphethe isikhundla sikamphathintambo obona ngezemfundo uNkosikazi Khesiwe Conventry, ongezelele wathi kulicala ukuthi izikolo zithengise amayunifomu kumbe ziphoqe abantu ukuthi bazithenge bewathenge kwezinye izitolo. Ubekhuluma idale lephalamende ngemva kokuba yilunga laleli dale uNkosikazi Priscilla Misiha Irampu Imushonga, ongumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezemfundo, ebuze ngodaba lwama-school fees kanye lempumela yemihloliso. Umthethwandaba kamantshi izolo ulaye umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Khazembe Khazembe lamapholisa ukuthi kumele behlawule esinye isifundi esihlala eGweru imali engamadola ayi-119,000 ngemali yeZimbabwe ngemva kokubhaxabulwa ngamapholisa kunyanga ezedluleyo. Isifundi lesi uSimon Mandoza ukhweze udaba lolu emthethwandaba emelwa ngamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Inhlanganiso le isincedise abantu abaningi lonyaka ukuthola inhlawulo ngemva kokubhaxabulwa kumbe ukuhlukuluzwa ngamapholisa. Ukuhlaziya lolu daba, uNtukameli Nkomo weStudio 7 uxoxele isiphathamandla sebandla le-MDCT, umnumzana Abednego Bebe.
Isituation yamalungelo eZimbabwe, abantu eZimbabwe, iqala ngesikhathi usabusa uRobert Mugabe. Uzakhumbula ukuthi ngesikhathi kusarusa uRobert Mugabe abantu bebehlukuluzwa mahlayana kungala lutho olwenzakalayo. Sikubonile-ke ukuthi uRobert Mugabe sesukile kube lokuhlukuluzwa hathi kuphela okwabantu kuphela, ikakhulu nabo abanye akade bekuhulumende sebona behlukuluzwa. Kodwa-ke hhayi, kuthiwa-ke laba akade bekuhulumende behluka bebengaba labo kuthiwa khona ingulube isizikhanzinga ngamafuthayo. Kodwa-ke esikubonayo kade singakuzwa ukuthi kuliqiniso njalo kuyukuthi abantu labo abanikwa lezo nhlawulo bayabhadalwa, kutho ukuthi-ke kulo kubelo sokuzakwenza ukuthi abantu baqale ukuba le-confidence ukuthi angahlukuluzwa ngamapholisa adinge ilungelo lakhe ahambe kulabo abasebenzela-ke ezomthetho bengabhadaliswa njengama-lawyers for human rights ukuthi babancediseke ukuthi labo bathole leyo nhlawulo. kungabe ke kuyukuthi ke njengokwazi kwethu okwakungena ukuthi mhlawumbe ke uhulumende ubengakwenzi ukuthi abhadale labantu. Nxa kuwukuthi nakade sikhekho engakwenzi, kuyabe kufana nokuthi ke uyahlukuluza amalungelo abantu, ngoba umthetho wendaba unganquma ukuthi umuntu kabhadale, kuyabe kufana ukuthi kabhadale. So nxa engasabhadalwanga, kuyabe kufana nokuthi kwele amalungelo akho ahlukuluziwe. Boxscreen babe senzela ukuthi kubalwe nje emaphepheni ukuthi kwenzakele, kodwa kungasange kube nabantu abahlawuliweyo. Singathaka-ke izandla nosishaya ihlombe.
Imali ezingaka kwamapholisa yimithethwandaba kungenza yini uhulumende acabange kabili agcine ewahlonipha amalungelo?
Mhlawumbe singathi thina kungenza wona amapholisa ayiwo ahlukuluza lelo lungelo abe yiwo acabanga kabili ukuthi nxa nanxa ethunywe nguhulumende aqale akhangele ukuthi kambe lokho engikwenzayo kusemthethweni na. Liswa sokufuze akunanzelele, akukhangele, abone ukuthi-ke lawo mapholisa afakwa amatomu njalo ayakhangela ukuthi bengakaze benze lokho okuyabe fanele ukuthi bakwenze, benze okusemthethweni na. Ngoba kuqakathekile-ke ukuthi amapholisa, ngoba ngokwazi kwethu njalo nangomthetho welizwe, amapholisa umsebenzi wawo ngokuvikela-ke ilungelo labantu, ngokuvikela ukuhlukuluzwa kwabantu, ngokuvikela ukuthi abantu bangazi ba-expose ebantwini abayizikliwi, abantwini abatshontshayo, abantwini ababathathela izinto zabo ngodlame. So nxa kungumsebenzi wabo lowo, kufanele ukuthi sikubone besiba nalokho kuthiwa yi-praise nxa kuthiwa bakuvikele lokho. Kodwa nxa singababoni bekuvikela, kutho ukuthi ngezinye indlela-ke babe bevele kuqondile ukuthi babe behlawuliswa ngoba babe besenza umsebenzi ongafakanga bawenza.
Lo ngumnumzana Petnico Pepe, isiphathamandla sebandla le-MDCT, ubexoxa lontungameli inkomo we-Studio 7 ekobulawayo.
Kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu, umsakazo we-Studio 7 uzalethulela izindaba eziphathelane lokutshabalala kwamadamu enyakato lasezansi yemandebeleni kanye lasenkabazwe. Manengi amadamu aseleminyaka edubukile kumbe eqibelekile, kodwa akula lutho osolwenziwe ngawo nguhulumende.
Idamu lemabhungane lidamu elikhulu elifikisa phose amakhilomitha about 9 kilometers ubude.
Le damu okuthiwa ngukarisinyama,
idamu elikhulu elikwakuyisiwale. Thina sinedamu elisekhezi,
idamu esilisebenzisayo laphana idamu Magwanda.
Sixoxa lezakhamizi kanye leziphathamandla zikahulumende. Tiyani indlebe kusukela ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu.
Umnyaka lo siwugqiba ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lilokhu lingakaqhubi inhlelo zalo zonke zokutshengisela. Kusukela nyakeni kuze kwaziswe ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye onqobe kukhetho, ibandla le-MDC lathembisa abalandeli balo ukuthi lizasungula uhlelo lokutshengisela uhulumende aze alungisise udaba lwempumela yokhetho. Kodwa sonke isikhathi nxa leli bandla lizama ukuphatha lelo nyathelo, lithi amapholisa alivimbela. UChris Gande we-Studio 7 uxoxele isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC uMnumzana Nkululeko Sibanda ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
UPresident Chamisa usevele yena wathi uhulumende kufanele okamnangakwa khangela ukuthi abantu beZimbabwe baphakathi kodibo olukhulu. Njengoba izilungananga kanje, ngibona engani kuzaba lo dibo olukhulu futhi njalo okufanele lulungiswe. Ngalokho bekusazakala njalo kusemgcekeni ukuthi uzulukazi weZimbabwe ubezaphitshekwa ngokuthi akhangele ukuthi aqondisise ukubuswa kwelizwe ngendlela evunyelwa yisisekelo sombuso welizwe njalo esetshenziswa ngabantu abaningi emhlabeni wonke jikelele. Izihlelo zikapresident Chamisa bezimsuse bantu emadolobheni, zimse bantu ilizwe lonke leli jikelele nje ukuthi akhulumisane nabantu beZimbabwe ngokuthi ngathi macebo bani njalo maplani wani engenziwa ukuthi iZimbabwe ilunge.
Ye manje nxa sikhangela okunye kuyakukhalazwe ngabantu ikakhulu okokuthi emakhaya lapha aliqoqanga lokho okuthiwa ngesilungu ngama-structures aqinileyo osekubangela ukuthi ama primaries linganqobi lina likukhangele ukuthi liza kulungisa njani lo
yikungazi nje kuphela kwabantu okwenza kama ukuthi ekuhambeni kwethu ku Congress ngo May ama structures la akhulunywa ngayo ayekhona abhidlizwa kusisa ukukhithwa ama ward landani usenzele ukuthi wakhiwe ama structures amacha esiwathi thina abe kuma district level njalo njalo ama branches ngakho ama structures la amacha esiwafaka yafaka ngo president Nelson Chamisa azabe namandla amakhulu afana namandla kathisa kade ku province so u president Chamisa ube lungiselele ukuthi ehlisa amandla asuse phezulu le afake ebantwini kwenzela ukuthi ibandla libe libandla elisebenza ebantwini ngalokho mina ngibonani kuyinto enhle lapho baphitshe ngokuthi kuthiwa akula ama-structures ukuthi ngabakwazi ukuthi ama-structures akhona siwakhiphile aphitshele ukuthi kwenziwe umsebenzi omuhle omutsha ngaloqinisa iparty nxa kukhulunywa ngama-primary lawo okhulunywa ngayo abantu bakhuluma nge-primary yeshurugwi lapho kuthi wasathelwa khona thina 16 votes sithola 16 votes eshurugwi khonapho kugcwele khona ama-terrorist awezana kuthiwa ngamashurugwi sasenze thina indlela yokuthi ngo-2018 hadi wokhetho olukhulu kakhulu olaba nodumo olukhulu kakhulu emhlabeni kuleyo ward sasivele sithole amavoti angu-20 ungakhangela manje ukuthi sithole amavoti angu-15 manje kushengisa ukuthi kasehlanga kunumber zethu kangako ngoba leyi by-election ngalolu hlobo ngibona ngani abantu bathaba bayazithabisa nje ngodaba olungekho kufana lo muntu othi yena ubone inkalakatha yolwandle ekhuluma ngamanzi abone inkomishini yedia
Loke umnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba. Iphephandaba le-The Chronicle lithi i-Traffic Safety Council of Zimbabwe imanyene le-South African Road Accident Fund ukukhuthaza ukwehlisa ingozi emgwaqweni phakathi kwele-South Africa lele-Zimbabwe ngaleli khefu lekhisimusi. Imikhankaso le iqale eMathebeleland South ngolwesithathu njalo uzaphela ngomvulo ubususiya e-South Africa ngoZibandlela ngomnyaka ozayo kusiya ekupheleni kwakhe. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Ndibona njani bahleli abahle. Mina engakutsho ukuthi khona ombeki kabayikeli. Andiqala wathe kuzo wathi wangikhona eZimbabwe kula crisis. That was dala. Manje into aseyidinga ngale kudingani. Ayabukuthi ama-crisis kawekho ngabayekele
selokhu wayenza le mhlangano le ahlale eyenza lahlala ehamba seyokuyabuya lwani mnankapa wake wazothiwa umnankapa ubuye wajela abantu ethi uzweni ethi utholeni ngoba still kuyafana ilizwe lukalevukude kale jona lisiyakwazi kuzi mara yena uhamba ukuza namalanga abantu besifa ezibedlela amatitsha engaholi amadoctors engaholi imigwaqo ifile kwakula ama-toll gate kanti imali zalezi zinto ziyakuphi kahle kahle ziyakuphi imali ezimayini ziyakuphi manje usejikela kumapassport still abantu ba-applyele amapassport abawatholi kodwa liyabona vele ukuthi umnanga kukhohlakele umnanga kwavele akula nto azoyenza noma abantu bengayenzani bazinezana u-PF vele ngeqiniswa akula nto ezoyenza elizweni lapha ilizwe liphelile manje iZimbabwe kulele bhazala le ngizuthi iphelile ibulawa ngumnankapa ajike futhi ayemaphambi kwazulu ethi ye uyeza umhlangano okuvuselela umnotho uzokhiphani umhlangano akuna nto ezophuma
salibonani igama lami mina ngu-Crispin Ncube ngiseBotswana ya indlala eZimbabwe isizwisa ubuhlungu ngoba lo president weZimbabwe kakhanyela abantu umbeki akulanto angayilungisisa eZimbabwe so umbeki nomnankakho abantu bani akulanto abangayilungisisa eZimbabwe kabayekele uThamisa ebuso njoba wawina uThamisa
salibonani igama lami ngu-Elvis
siyakhala ngalapha isituation ezekhona lapha esizwayo eZimbabwe elizweni lakithi ayisithabile njalo thina masila eSouth Africa ekuhle siyasebenza yonke into siyasebenza kodwa inkinga iyi-1 ngokuthi angeke wenelise ukuthi mawu usebenze after 3 months ubuyele ekhaya ngoba kusekudeni emdeni akwenzi so besicela ukuthi bekhulumisane wona bebehlangane ndawonye bekhuluma into ezwakalayo bezwane kahle kahle ngoba thina nathi uyadlala ubuye January uyobuyela ngo-December njalo u-December wakhona u-too expensive akula nto ehamba kahle njalo ngapha siyasebenza noma sakha sakhela abantu ilizwe labanye abantu ama-buildings yonke into esigijimayo ama-business wonke sikhuphukise ilizwe labantu
ye mina ngiyacabanga ukuthi uthabambheki kwesinkathi abantu sebengamsola ngalokhu wakwenza umhlambe ukuqala kwafika ezimbabwe sekubangelayo kaphila wayenza kanje kwabaso abanye bakubona ku-right abanye mhlawumbe bakusola kodwa okwamanje into engiyibhekileyo bakithi ukuthi ilizwe okwamanje vele lokhu esisezandleni zezami njalo seliphethe umna ngapho phathi yale khona ma ingave liphume ingabi khona mhlawumbe kungena amanye amaphathi noma ngasi-lpza enye iphathi kumbe umthwakazi ubezapho abelumbe ngabuya bezoinvesta imali laphana ilizwe lana lingaba right kuvuka amafame abantu besebenzi kuvuke o-bm kuvuke o-phango kuvuke wonke amakhampani amakhulu o-relios basebenzi lapho kodwa ezilongo sisele phathi yona le abantu abadanaze ukuthi phathi leyayiphume okungene iphathi salibonani lo okhulumayo umntwana wesihlabathi wagwena waphume ejawenda ngikhuluma nginabo ngilapha eJozari eJohannesburg ne-South Africa hhayi kuthiwa uThabombheki unalerodiyo lasezimbabwe uzama ukuhlanganisa inkulumo ukuthi laba baphethe ilizwe nabaphikisayo uzama ukuhlangana ukuthi mhlawumbe ilizwe ngalokhu ye mina ngiyacabanga ukuthi uThabombheki kwesinkathi abantu sebengamsola ngalokhu wakwenza umhlambe ukuqala ukuthi kuqala kwafika ezimbabwe kusekuthangelayo kaphila wayenza kanje kwabaso abanye bakubona ku-right abanye mhlawumbe bakusola kodwa okwamanje into engiyibhekileyo bakithi ukuthi ilizwe okwamanje vele lokhu esisezandleni zezami njalo seliphethe umna ngapho mina ngicabanga ukuthi bakithi umbheki mhlawumbe ngaza abuye nama-views angcono labona abantu bengeke bekudade mhlawumbe imbono kambheki ngendlela yokuthi labona abantu uma ngithi ngiyabheka bona abanye abaphethe ezimbabwe ikhenge kamna ngakho nya sebengogumbela kwesabo ma umuntu wakhona esebenza ekuseni evuka yobhizini akacabanga ukuthi ngiyosebenzela abanye abantu lwana umuntu wenza lwa msebenzi awenza angathi i-private job yakhe yabona umuntu uma esenza isipaza umuntu uma nesipaza evuke siya lapha nejobhu siye ukuthi nangafalo kungafalo kuphela abantu bangakuthola kufala kuphi ngabazokuthenga okungekho bazohlula kanti kune-different ukuphatha ilizwe nokurana your own shop inisipaza sakho ngokurana ilizwe kumele hlangele abantu abaningi kakhulu uma ungumphathi welizwe ngepolitiki mhlaye noma ubhizini nanani uzothi wadinga
lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 ngizaphinda njalo inombolo zethu 0318 njalo sithanda ukwamukela labo abasilandelayo kukhasi lethu le-Facebook i-VOA Indebele ngoba kunje nje siya-live streama silo Jason Maphosa silo Vasco Nyaningwe Moyo abasivukisayo silo Mpande yamadoda Mathema uSibusiso Ndlovu uthi sakubona msakazo wami omuhle saze samnandisa iNdebele sakho sisenkingeni ngezwe lethu laseZimbabwe lokhu sekuyikulungiswa nguNkulunkulu ngoba ngabantu abaphethe abangafuni kulunge izimo ngoba besabela izikhundla zabo ngombono kaSibusiso Ndlovu lowo khumbule ukuthi lawe ungasithumela wakho umbiko lapha siwubale kuWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 ileyo ozirekhoda yona sikubale emoyeni njalo leyi oyithumela lapha kukhasi lethu le-Facebook yiyo-ke esiyifundayo ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sokulenyanga ezintathu kwabunjwa uhulumende wesikhatshana i-transitional government kwele Sudan nemizamo yokuxazulula ingxaki kwezomnotho welizwe kanye lezombusazwe kulele lizwe elalibuswa ngu-Omar al-Bashir okweminyaka eminingi engasuswa embusweni ngomabasa wona lo umnyaka kulandela ukutshengisela kwabantu. Inhloko kahulumende lo u-Abdallah Hamdok uthi injongo yakuqala ikukhupha eliSudan kuluhlu lwamazwe okuthiwa asekela amalwecatsha kwele Melika. Ikomiti ye-judiciary edalele House of Representatives eMelika ikhangelelwe ukuvota namhlanje kumpawu zokuthi uMongameli Donald Trump kavusi kuhle nemizamo yokumisa umsebenzi nge-impeachment. Amalunga alikomiti achone ekungxoxo mpikiswano ilanga lonke lebusuku ibandla lama-Republicans lisithi kuhluzwe okunye okulethwe kuleli dale okukhangelelwe ukuthi kwesule icala aletheswayo umongameli Donald Trump. Kweziphathelane leMelika namuhla sixoxa ngodaba lokuphuma lokungena kuleli lizwe olwe-immigration silomnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Indianapolis khonapha eMelika. Yena esiqala ngokumbuza ukuthi kambe uhulumende uluphethe kuhle yini lolu daba.
Obona bengathi ukuthi baluphethe kuhle, kodwa ngokukhangela nje sikelele kube nokukhala ukuthi ungabe lozwelo kulaba bantu abavela kula amazwe angomakhelwane ngendaba zokuthi bengaze babanika ithuba lokuthi bathiwa i-UPM i-asylum ngezinto ezinjalo. So bona bathi bazame ukulungisa ilizwe labo i-system zabo ezingalunganga, kodwa ngasikhathi sinye futhi kuba nokukhala indawo zonke ukuthi hhayi selifikela laphakamisa isilinganiso kakhulu. Angazi ukuthi kuya ngokuthi ukhangela ngalesi cele
ukuthi ibandla lama-Democrats lona lungalubamba ngcono yini lolu daba, kumbe kungagcina sokugcwele abantu abavela kwamanye amazwe ngokungekho emthethweni.
Ye, khona ukuthi sukusukisela ngo-9/11 ngo-2001 vele indaba ze-immigration kahle zahlupha ngoba sebezama ukuthi babone ukuthi ngubani ongenileyo kwenzela ukuthi bakwazi ukuthi ungene ezodingayo. Akona akusi ngenxa yemisebenzi, kodwa ukuthi basesathi bathi bona abantu avele eMexico babuya lama-drugs lezinto ezinjalo. So bathi bazama ukulungisa-ke, kodwa-ke la ama-Democrats nawo kuyakhulunywa ukuthi ngesikhathi sika-Obama abantu abaningi abavele e-Africa badeportiwe, ogoqela abavela eZimbabwe badeporte kakhulu. So angikhole ukuthi umongameli okhona ukuthi la ekwenze kwakwenza kwaba i-politics kwenzela ukuthi athole la ma-votes, kodwa angikhole ukuthi kungahlukana okumangalisayo xa kungaba ngama-democracy.
Lo-ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala e-Indianapolis khonapha eMelika. Silombiko njalo lapha kwabasilandela ukhasi lethu le-Facebook. UJafter Adam Dluli uthi iZimbabwe inothile ngegolide yamadayimane, kodwa inkinga ngabantu abaphethe befuna ukudla bodwa njalo abafuni ukuchiyelana umbuso. Uyaqhubeka uthi umgabe wafundisa umnangagwa ubusela amasocha wonke umuntu okugovernment nje uthi lisela kathesi ilizwe lizasebenza njani, imali siya kufamily eyodwa, ebulawayo sithuthuka njani singatholi imali yamagold lama-diamonds. Ngumbono kaJafter Adam Dluli lowo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, laku-short wave 6175, laku-7255 ekuseni kususela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9. Sitholakala ku-909 medium wave, laku-short wave 4930, 13860, laku-15460 kHz. Live Talks tholakala ku shortwave ku 4930 13860 lagu 15460 kHz kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Kwezomculo namhlanje ntambama kobulawayo phandle kwe large city wall eKapa kulomcimbi we Econet Wireless wamahala ukuthiwa I thank you 2019 concert lapho kuyabe kudibene abaculi abaludumo besenza abakwaziyo kusukela ngo 5 pm ntambama kuthi ngo 7 pm kube lo Skies FM Metro Awards kusukela ngo 7 pm phakathi kwe large city hall asizweni umculo ka Clement Magwaza ongomunye wabazahlabela ku concert eye Econet esithi Stambo Sami. Leli uVasco Nyaningwe othi siyabonga kusidlalela ingoma Sithambo Sami okwelizwe thina asisazi sokukhuluma sithini kwehlule. Yebo ke namhlanje ke uzabe edlala uClement Magwaza labanye kobulawayo phandle kwe large city wall kulo mcimbi we Econet Wireless wamahala ukuthi I thank you 2019 concert lapho kuyabe kudibene abaculi abaludumo kungo 5 pm kuthi ke ngo 7 pm bese kusiba lowe Skies Metro FM Awards oyabe ngo 7 pm phakathi kwayo ilarge city hall. Oliver Lelisayo ngusithandekile Mhlanga.
My Mangwana naka naka watereri.